ntse nga mabandla kuyasikhathaza nxa abantwana beZimbabwe belimazana kuthume kulahlela impilo ngenxa yokuthi babona izinto ngendlela ehlukeneyo. Akudingakali ukuthi nxa libona into ngendlela ehlukeneyo licabane lize lifike esigabeni sokuthi kulahleke impilo kumbe kulimala abantu. Ngakho-ke thina sinama-local peace committees ake kadevela esebenza kusukela ku-2018. La ma-local peace committees ngokubumbana okwenza abantu ezigabeni ezithize ezehlukeneyo besebenzela ukuthula. Ziyabe zilabakhokheli bamabandla, inhlanganiso ezizimele zodwa, omama, abantu abavela kuhulumende lamapholisa kwezinye izindawo ukwenzela ukuthi bebonisane amajele ukuthi ukuthula kungatholakala njani. Ngakho-ke lezi zigaba lazo ngani kube lokudlawumdlawumbiso sivele thina sikhonapho silawo ama-local peace committees labo besazama ukusebenza besebenzela labantu abayehlukeneyo. Ngakho siyananzelela ukuthi njengalo kudlawumdlawumbo ezakileyo kwenzakale singeke sathi ukuthi kumbe emalokithini kumbe endaweni ethize kodwa kuyabe kuseindawo eyi-ground. Ngakho-ke kuyabe kubuya abantu abavele endaweni ezehlukeneyo kodwa sesikukhuthaza ama-local peace committee ukuthi belandelele abanye laba abalimalayo bezame ukubona ukuthi bangancedisa njani. Njalo babe saxoxisana lamapholisa labama-political parties ukuthi bezwisise ukuthi kuyini okwenzakele njalo ukuthi bangancedisa njani. Njalo thina silesivumelwano lesi iveki ile-political liaison unit yayo yiyo eletha ama-political parties wonke. Ama-local peace committees ethu-ke ayabe esezasebenza lama-political parties.
Liyamukela imbiko yokuthi kulezehlakalo eziningi yini?
Alikho sisaxoxa imbiko evela ezigabeni ezehlukeneyo. Ikanti njalo kule ndawo lapho ngalama-by-election khona lapho futhi kuba ley'ngxabano ezithize ezenzakalayo siyaqhubekela phambili lokhu sizama ukuncedisa abantu. Udubo olukhona ukuthi abantu abaningi abalwazi njalo isisekelo sombuso weZimbabwe. Ngakho siyazama ukubavezela mpu bachasisele ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi umuntu azikhethele ukuthi umbe yiphi bandla afuneke yakilo. Njalo nxa eselikhethile ubelungelo lokuthi abe yingxenye kumbe yiliphi bandla elifunayo kodwa engalishani labanye abantu. Ngakho-ke kunta kuqakathekile ukuthi kuzwisise sonke ukuba sonke singamaZimbabweans ngoba sibona izinto ezehlukeneyo kodwa hhayi sivela singabantu balapha eZimbabwe njalo leli lelizwe lethu lonke. Akudingakali ukuthi silimazane kumbe sihlane ngenxa yokuthi sibona izinto ngendlela ehlukeneyo.